Intatheli izindaba zithi lanxa uhulumende esezama ukuyiguqula imithetho ehlezi imigoqo enjengabo Access to Information and Protection of Privacy Act, IIPA, Law Broadcasting Services Act, kuqakathekile ukuba kungazaphelela emlonyeni kodwa athathe amanyathelo okwenza lokho ngesiphangiphangi. Ukuzayo zinabashe ngenye intatheli izindaba esebenza izimele, yena ke ubalisa ngobunzima abhekana labo ekuqhubeni umsebenzi wakhe.
Ezikhathini eziningi awukwazi ukuba kuzokuthiwa uphule umthetho kumbe awuphulanga, uyakwazi ukubotshela indaba ongayaziyo. Siphenduke futhi ekuthini iziphathamandla ezikuhulumende azijabuleli kakhulu ukukhuluma le ntatheli izindaba ezingasoze yauhulumende kumbe ezingasuki kumaphepha abhala into ezijabulisa uhulumende.
Okusekelwe ngenye njalo intatheli izindaba esebenzisana labasakaza ngendlela zakulezi nsuku enkundleni yokukhulumisana lokulibazisana eyabulenjini eyeFacebook, abe-263 chat, uKuzanayi Gerede okhala ngokuthi bahlezi behlukunyezwa ngabezomthetho sikhathi sonke.
Asikhululekanga ngenxa yokuthi amapholisa lakho ukubuya esiphambanisa indlela esisebenza ngayo. Emavikini amalutshwana adluleyo, emahhovisini ethu lapho esisebenza khona e-263 chat, babuye basihlasela phezulu kokuba omnye wethu oyintatheli izindaba laye esisebenza laye ubethatha imfanekiso yamapholisa kakhansili lakahulumende behlukuluza abaphila ukuthengisa edolobheni.
Kodwa uNkosazana Consilia Maphosa ongathandanga ukutsho lapho asebenza khona uthi kusuka kube ludubo oluphindiweyo kuye labanye abazintatheli izindaba zesifazane. UNkosazana Maphosa uthi khona ukuba kube ngabesilisa abakhokhelayo kula mankampani kuyinkinga kibo njengentatheli izindaba zesifazane.
Most editors that have their hirings in media organizations are male.
Iningi labaphethe izikhundla eziphezulu kulamakhampani ezokuphatha izindaba kungabesilisa. Ngibona ingani kungalungisiswa lokho kuzotholisa amathuba kulezo ntatheli zindaba zesifazana ukuba ziphiwe lezo zikhundla lazo zibe ngama-editors.
Editors in to be on top.
Igqwetha lenhlanganiso elwela amalungelo entatheli zindaba, iMedia Institute of Southern Africa, uMnumzana Kudakwa Jehove uthi konke lokhu kungalungisiswa yimithetho elungileyo nxa uhulumende ethe wazimisela ukuyiguqula.
Sekuleli khathi eside uhulumende ekhuluma ukuthi kumele kulungiswe imithetho efana nale-IIPA, kukhitshwe imithetho efana nale ndephosa evimbela ama-journalist umele intatheli indaba ukuthi zenze umsebenzi wazo yendlela eqondileyo. Ngakho-ke into yokuqala kumele yenziwe kulungisisa yomthetho.
Okunye njalo uhobe athi kumele kulungisiswe yindlela zona intatheli izindaba ngokwazo eziloba ngayo.
Ngesikhiwa abathi ngama-professional ethics, ngoba kathesi singakhanyela intatheli indaba eziningi, lamaphephandaba amaningi eZimbabwe kawasabhali indaba ezijulileyo, indaba ezidingisisayo sibili ukuthi kuhamba njani. Sebebhala esingathi khona izindaba ezithathwa endaweni ezinjengabo-Twitter, ezithathwa njani endaweni ezinjengabo-Facebook.
Ubeka intatheli izindaba lazo umlandu wokuloba ngendlela engasizi isizwe loZulu. Imizamo yokukhulumisana lentatheli izindaba ezisebenza kumankampani angaphansi kukahulumende yehlule njengoba zihleza kubeka sobala ukuthi umthetho awuzivumeli ukukhuluma lomsakazo we-Studio 7. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.